bekuthulwa ingoma zokuziqinisa ebunzimeni uzulu abhekane labo kubangelwa yisimo somnotho lobukhokheli bukamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF. Bebeze emhlanganweni wokwaziswa impendulo yabeZimbabwe Electoral Commission ZEC kuzikhalazo zabeNERA abazethulayo kumaviki amabili edluleyo owenzelwe egcekeni leFreedom Square. Umgcinisihlalo wohlangothi lwezemithetho kuNERA engunobhala jikelele ku-MDCT uMnumzana Douglas Monzora uchasisa amanyathelo abasezawathatha ngemva kokwalelwa kwabo ukutshengisela. Ngaphandle kwamabandla ezombusazwe bekulabenhlangothi ezehlukeneyo zempilo kulumbuthano abagoqela izifundi, omunye wenkokheli yenhlanganiso ebezikhona eyeZimbabwe National Students Union ZINASU bekungumnumzana Alistair Phunye.
Mina ngokuthabelayo kakhulu ngerally leyo ukuthi ilethe abantu ababhilisa kuma-political parties nama-political ideology atshiyeneyo bahlangana. Kuyikho okufunwayo yithi izalwane zeZimbabwe ngokuze sikhiphe umgqabo ole meeting phakathi nathi yokuthi sibe at least ne-political party eyi-one estrong ekwazi ukuthi ihambe iyengena kuma-grassroots. Ngoba into kade siyilandelayo ukuthi ama-political parties ethu amaningi kade selele edolobheni. But I just ask you to move to Labat was you. We are with Zubambalo, Mundo Labate Cholochu, every Zubambalo, Mundo Labate.
Ose kukhangelelwe ufunyathi yikuba acho ukuthi kuyini azokwenzela uZulu ngemva kokutshengisela amabandla aphikisayo la.
So ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi kwakhona bakwanise ukubambana, but into esiseke yukuthi besinike iway forward yokuthi iZimbabwe abasithembisa yona iZimbabwe enjani. Ngoba uMgqabe eqeda ipolitiki yakhe uzatshela ukuthi iZimbabwe ayifuna iZimbabwe enje and ehambe erizoneta nabantu abasemakhaya. So isikhathi esiya sokuthi bona njengama-political parties abaphume le-clear political agenda and a-clear definition yeZimbabwe abayifunayo.
UMnumzana Maxwell Mavuna wako Jahana eGokwe ehlala emzini weKambuzuma usole ukwenza ngamapholisa abenyakazela ndawana yonke.
Ake ngokujayele lokhu bayazama ukusethusela kodwa akubancedi la ngokuthi thina vele uyasik and tired asabasabi sibamelele bona zingazilanda vele yikhonokho sizabona sizakuthola sizabona sebefikile ukuthi bayazesithu kodwa sibamelele thina asilanda abantu.
UMavuna obekhona la kumhlangano wokuqala kumaviki amabili edluleyo ulandisa ngokumfuqayo ukuza kule mihlangano.
Thina umfuqo yintando yokuthi sifuna ukubona iZimbabwe vele sithi thina sokulomunye umuntu okuthi laye uMgqabi sehambile sesimkhuphile uMgqabi sesile iway forward etshiyana le ukuthi kule ZANU-PF. Asisafuni into zeZANU-PF le sithi singabuthana sonke so kumbeni kungasinceda ukuthi sidile nomgqabi once and for all.
UMnumzana Peter Moyo wase-Warren Park ngomunye wabazinikele ukuza kulo mhlangano.
Khathesi vele sesikhathele sesibheka kafulu akula kudla akula mali akula msebenzi angazithi singaphila njani uMgqabi vele sifuna ukuthi into eningi enziswe endlini yami ukuthi ngifike lapha ukuthi sifise uMgqabi sikhungeni ungeni omunye umuntu asela ndaba ukuthi umbani kodwa sifuna ukuthi uMgqabi asuke esikhungeni ngoba usesibulele uMgqabi.
Abaze ukuzangena lomhlangano owenzelwe eFreedom Square bebevele befuna ukungena ezitaladeni ngaleso sikhathi bethi ngoba sebediniwe kwenza kwahulumende weZANU-PF olobandlululo njengakuqala lapho babefuna ukungena ezitaladeni betshengisela bavinjwe yinkokheli yabo. Ngimele izinto sebenmite Harare imumezi sigama.
Thank you.